Ikampani yamandla kagetsi eyezesa ithi isilendlela ezintsha zokulawula ukusetshenziswa kukagetsi ngonanzelelo ukuze layo ihlale isenelisa ukuthenga amandla kagetsi kwamanye amazwe. Kodwa lokhu akuphathi kuhle abaningi ababona kuyikukhuphulelwa inhlawulo kagetsi mahlayana. Umnumzana David Chuma uthi amagetsi ahlezi ecitshiwe kuthi lapho esiba khona intengo yawo iyabe ingafinyeleleki.
Amagetsi siyayibona sibili ukuthi aseqanise kakhulu, asathengeki, bese sithwele nzima ukuthi sithenge njani njengoba basitshela ukuthi kuthiwa ungathenga mhla ka-1 uyathenga amagetsi amaningi. Nxa usiyathenga futhi njalo uthenga amalutshwane akusasebenzeki, vele yisystem bani nale abayifakileyo. Ngenxa yokuthi nxa ungathenga $200 asithi inyanga yonke siyathenga, sibe sithi sebehlisa ama-units, vele akuqondakala ukuthi kuyanga okunto kwakhona.
Umnumzana Mthulisi Ncube ongumhlali wakoBulawayo uthi ingcazelo yezesa kayizwisiseki.
Amagetsi kathi sasathengeki, sikhuluma so i-79 units esasiyithenga nge-$8 kathi sesiyithenga nge-$50 of which yona le ama-units ona awuqedi iviki. Engawuqedi iviki kunjalo amagetsi akhona abonakali, engabonakali kunjalo imali azikho. So angazi ukuthi abantu bezisa bathi senze njani ngento yonale ngoba la ngapha amagasi adura, inkuni asathengeki, vese okunzima.
Unkosikazi Pamela Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo sigcizelela kulokhu.
Indaba yamagetsi leyo ayisazwisiseki vele ukuthi kanti bakwenza njani. Khathesi iprice yakhona vele isiqanise kakhulu ukuthi nxamele uthenge sila magetsi akulasta inyanga yonke, ufanele uthenge vele almost nge-half ye-salary yakho yonke. Ususithi uzathenga ngani lokho kunye? So iprice yakhona thesi isikhwele kakhulu. Njalo lamanye ama-alternative source awegas ukhangele lenkuni lakho vele akuthengeki. So asisakwazi vele ukuthi thina senze njani la ngazi ukuthi mbuzadinga ama-solar lights, ama-prices akhona abefakwe $1, imali esingayiholi, kunzima kakhulu yithi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Blessing Sithole uthi kumnyama kuye ngalindlela esisetshenziswa yizesa.
Abantu bayadubeka ezindlini ngenxa yama-prices, amagetsi $50 yakho yathiwa khona nxa ungaphasi uwathenga mhla ka-1 but uyathola kuyi-79 units. Lapho into siyathi sitshelwa siya singahambelani. Ingabe siyacela ukuthi thina basi ifoni sisile ukuthi uthenge amagetsi ngekho cash, asathengeki, siyeqalela ku-$50. Khonapho wona ifoni le $50 yakho niyakwazi ukuthi wona ungabi la. Khonapho isikhathi sakho ukuthi uyethenga amagetsi kumbe yabukatshana ngoba ekuphelele ebusuku ngoba amagetsi akho nasela sikhathi sokuthi ahamba sikhathwana, abuya sikhathwana. So lathi khonapho sicela ukuthi ndisibonise ukuthi ingani imtengo yakho niyehla kancane nje sikwazi ukuthenga lawo magetsi.
Indlela yabezesa entsha yehlukaniswe yaba izigaba ezintathu zokuthola ugetsi. Isigaba sinye ngasinye silentengo yaso ehambelana lendlela imuli esebenzisa ngayo ugetsi. Intengo yamandla kagetsi ikhwezwe ngesilinganiso sokungamakhulu adlula amathathu ekhulwini i-320%. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.